Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje
ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe, ubantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonoko.
Sokulokuxabana okumangalisayo kumanyano kwe-MTC Alliance ngesikhathi ke kodwa ke abantu bekhuluma ukuthi kumele kulungiswe konke okuhluphayo kweleZimbabwe.
Besilembuzo eminenge besifisa ukuyifaka kuye la yasiphendule sikhulumisane. Kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana nalo president.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Botswana ebezifisa ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kusasa zikala ngokuthi lokhu akusoze kwenzakale.
Awungeke kuye kuya lo doli ngisendlini kapho wawuthathela nxa kuyukuthi uloku ubhilive ukuthi uzaba uhlala labo doli abantu abangomama sikhona emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali isibongo sikhuli so pho ma usubuye lo doli kutho ukuthi kulobunzima ke emulini.
Sokulabo doli abesifazana abasetshenziswa ngabesilisa okuthiwa sebechitha imizi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano wamabandla aphikisa elibusayo uthi kumele ibutho leZimbabwe liveze elizakwenza nxa kunganqoba i-MTC Alliance kukhetho oluzayo. Lokhu kwethulwe emhlanganweni owenziwe ngumanyano we-MTC Alliance lamdla emaswingo lapho obekugcwele khona abantu abagoqela umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuru abalwisana ukuthi babambe isikhundla sikamnumzana uTswangirai ogulayo. Uze sizwe okuningi okwenzakale emhlanganweni lo, sixoxe lo mnumzana Welshman Ncube obesebuyela kobulawayo kusanda kuphela umhlangano lo.
Umhlangano ngokwawubumhle sibili abantu babuyile, indaba ade zixoxwa bekuzindaba ezinhle sibili.
Yes, ngathi belixoxa ngani sibili khona ngale?
Sixoxa ngokuqakatheka kwe-alliance, ukuthi i-alliance leyo yiyo ade i-vision ka-president uTsvangirai ukuthi sibambane nini kwenzela ukuthi sinike abantu beZimbabwe iqetha lokuthi engxenye singakwanisa ukukhupha ijunta leyi ebusayo okwakathesi ngoba nxa singabambananga abantu abangeke bakhole ukuthi ijunta leyi iyakhupheka. Kodwa-ke nxa sibambene umsebenzi lo uzabalula. Ngokokuqala lokhu kuqakatheka kokubambana, ukuqakatheka kwe-unity, ukuqakatheka kokusebenza sisonke ndawonye. Okwesibili yikubonisa abantu ukuthi lobo mgabe sihambile. Labade bemxhasa abayibo abavele benza ikhuu ngo-2008 uTsvangirai winile, yibo futhi abenza ikhuu against umgabe lo kutsho ukuthi akutshintshanga lutho. Ama-storm troopers kamgabe yiwo asexotshe udriver wabo khona bathatha ibhasi. Okwesithathu bekuyukuthi indaba enothwe elizwe ukuthi i-alliance MDC yiyo elamaqhinga amacebo ukulungisa inotho elizwe lewe kangaka ukuthi kube le mali ama-factory avulwe kube le nhlala kuhle nje kaZulu wonke. Okwesine ikuthi ukhetho kumele kube lukhetho olu-free and fair. Ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe, ubantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho. Ukuthi izekhi kumele ibe fully independent. Kube lokhetho nje, ama-conditions okhetho wonke esiwafunayo ukuthi abe khona. Yizo izinto lezo ezinye ade sikhuluma ngazo.
Yes, siyabona njalo ukuthi bekungani kulokudlephana phakathi kwalabo abaphethe isikhundla sikamnumzana uTswangirai. Kodwa lomhla-ke kuhambe njani? Kuhambe kuhle kumbe lokhu ngani kulokuxozela?
Ku-alliance kakula kuxokozela ngoba ngu alliance u president Tsvangirai wathi siya le South Africa wasichiyela ukuthi siyasebenza lo mnumzana uChamisa gakho okuphikisayo lokho ngoba even esekhona egulela emzini wakhe wayevele esinike yena ukuthi sisebenze laye. So lokho kokuthi ngu-acting president ngubani ngale ukuthi hayi kukhona ngale Harvest House ngapha ku-alliance sisebenza kuhle sibili ngenxa yokuthi esamphiwayo nguyena lo esilokhu esebenza laye.
Lo ngumnumzana Welshman Ncube okumanyana kwe-MTC Alliance ubekhuluma le-Studio 7 esemaswingo. Kusenjalo ke ibandla elisanda kusungulwa elezombusazwe eleZimbabwe Rainbow Democratic Party elenze umhlangano lamhla eHarare selisole labo abakumanyano wamabandla aphikisa elibusayo lisithi bakwenza lokhu befuna ukuthi basuthise izisu zabo hatshi izifiso zikaZulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma le ntatheli izindaba zeStudio 7 umongameli waleli bandla umnumzana Cuthbert Ncube uthe njengebandla kabafuni ukubambana namanye amabandla ezombusazwe ngowabe izikhwawa eziqadekisa amandla kule ntuthuko yelizwe.
Bandla lethu baba njengobana i-rainbow I always believe bana ngemva kwezulu eliningi the storms in life there is a rainbow. Siza nethemba ebantwini, siza nethemba emphakathini. Uzothola bana umchilo wamakhosikazi usuphumile. Yithi lapha sesibuya nethemba ebantwini bakithi.
Omunye njalo obesemhlanganeni lo umnumzana Gwinyaye Mzorewa yena okhokela ibandla le-United African National Council UANC uthe bona njengebandla bayasekela ukubunja kwe-ZRDP kodwa kabavumelani lomanyano wamanye amabandla.
Sinebhasikiti baba egcwele esifuze ubana siyilethe eZimbabwe. Already sesiqalisile umkhankaso wokubana sikhulumisane ne-SADC ukubana madoda siza lapha as a different organization.
Omunye njalo okubandla lezi-TRB umnumzana Donovan Masuku uthe kabasoze bafanane lezanu-PF eqakathekisa ukukhuluma nje kuphela ingenzi lutho olucacayo.
Ibandla leZimbabwe Rainbow Democratic Party elikuthembisa abantu okokuqala yilokho okubizwa ngokuthi i-devolution of power ukuthi isigaba ngesigaba sizikhanyelele lokho okuyimvelo okuncedisa isizwe ukuthi sikhule.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukubunjwa kwaleli bandla akusoze kuqule lutho ukuzama ukususa ibandla lezanu-PF embusweni. Okwamanje umanyana okhona we-MTC Alliance uphakathi kwengxaki enkulu ngoba umnumzana Morgan Tsvangirai uyagula, abanye besithi umnumzana Chamisa nguye ozathatha isikhundla sakhe, kuthi abanye basekela umnumzana Elias Mtsuri. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zikhonona ukuthi kazinxuswanga emhlanganweni oza kwenziwa kusasa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labantu abahlala kulelo lizwe ngesikhathi esedolobheni leHaberoon. UMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume lo msakazi weStudio 7 bathi abakwazi ukuthi bakhethwe njani abantu abazahlangana lo Mnangagwa okhalela ukuthi uzahlala kwele Botswana okwamalanga amabili. Badane ukumandisa abantu akade befuna ukubona uMnangagwa owasusa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngolwezinyakenye encediswa libutho. Omunye wabakhonona ngokuthi kanxuswanga ngumnumzana Andreas Sibanda obefisa ukwethulela uMnangagwa konke kusesifubeni sakhe.
Ukubuya kwakhe umongameli into esiyithakazelelayo kakhulu, kodwa osekuphambanisekile khona ukuthi bekhethe abazahlangana labo. Singabantu abehlukehlukeneyo, abanye basebenza emaplazini, abanye basebenza emahofisini, abanye bahleli nje abalamaphepha lapha. Ngakho-ke nxa kukhethiwe sisiza bakwazi njani ukuthi osimeleyo ngubani.
Akucacanga ukuthi abazahlangana lo mongameli kade bekhethwa njani. Esinye isisebenzi ofisini yomeli weZimbabwe kwele Botswana sithi kade kusiba nemhlangano ofisini le emavikini asanda kwedlula kulungiselela ukwethekelela kuka Mnanga kwami abazangena umhlangano lo ozakwenzelwa eHebron International Convention Center sebephiwe incwadi zokubanxusa njalo kubikwa iningi kungosomabhizimusi esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Stanley Ncube udubele sifiso sohlangano lomnanga kwa njalo ambuze imbuzo ephatheni lempilo yabo njengezizalwane zeZimbabwe kule Botswana
Sihlezi nje kuleli lizwe laseBotswana ngenxa yezinqumo ezathathwa ngukhulumeni owadlulayo wekhokhelwa Mugabe. Umnanga kwa enguminista kuyo yonke iminyaka leyo. Khathesi usengupresident. Uyeza kuleli lizwe laseBotswana ngomvulo. Besilembuzo eminenge besifisa ukuyifaka kuye la yasiphendule sikhulumisane. Kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana lo president. Asikwazi ukuthi basebenzisa i-criteria enjani. Ngoba ubefuza sihlanganise sonke singamaZimbabwe sikhulume laye asitshele ukuthi siphenduke ekhaya njalo uma siphenduke ekhaya sikhangelelene.
Omunye njalo ohlala kwele Botswana umnumzana Dumisani Ncube uthi nxa umnanga kwayifisa ukuzwa isikhalo zabantu abaningi kwele Botswana bekumele unxuswe abantu abaningi hatshi ihlekana.
Umnanga was really serious about meeting up with Zimbabweans in Botswana. He should have extended his invitations to everyone around the country. Not ukuthi kube la selections wabantu ukuthi abazahlangana na embassy.
Abanye njalo bacabangela ukuthi bekuhluzwa labo abazahlangana lomnanga kwa kusesatshelwa okufana lalokho kwenzakala kwele South Africa lapho abanye abesindebeleni batshengisela bemtshela ukuthi ngumbulali. Ngesandla abalaso kumbhuqazwe weGugura Hundi umongameli Mnangagwa uzabe seBotswana kulandela ukunxuswa kwakhe umongameli Ian Khama ukuthi azokwethekelela kwamalanga amabili lapho azakhuluma ledale lephalamende njalo ayithekelele inkampani elolonga ama-diamond eye-diamond trading company eseHebron ngingumathin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Le Studio 7 esekaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Liyabazi na odoli asebethengwa ngabesilisa besiya labo emacansini. Lalani udaba lelu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ke ngezigaba ezenzakale kwele Botswana. Kuthiwa ke kulobaba owathenga udoli owesifazana khonapha ke eMelika yuthi semthengele ke wabuyela la ekhaya khona ngale ke wafika wavusana lomkakhe sesithi hayi udoli ungcono okudlula ke umkakhe. Sizokuthiwa ke odoli laba yibo sebengene emphakathini kwele eMelika lamanye amazwe. Lo mnumzana Bhekisipho Mahlangu lo nkosikazi sakhile liline uMadube. Linjani sihlobo zami?
Ngiyaphila kakhulu njani sibelo.
Yes, so ake ukuthi uMadube ulibona njani udaba lolu ngamafishane?
Awungeke ukuthi uthethe lo nkosikazi endlini uya kuthwela udoli, uthwela udoli ngiyoso esengunkosikazi endlini. Akwenzi. Ngoba vela kumelanga kube lo doli kanti abantu kusuzuzuza kudinga udoli abantu begcwele kangaka besifazana kuyabe sokuthela. Mina ngokubona kwami bona ngani kuthiwa kuyabe kuphambaniseke kakhulu ngoba awungeke kuye kuya lo doli ngisendlini kanti pho wawuthathela nxa kuyukuthi uloku ubhilive ukuthi uzabe uhlala labo doli o abantu abangomama sikhona. Emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali. Isibongo sikhuli so pho uma usubuye lo doli kutho ukuthi ah kulobunzima ke emulini.
Ye baba Mahlangu nathi udaba ungathini khonapho uyazwela uMadube uyakhuluma khona
indaba leyo doli le ayilunganga impela ngoba mina ngibona ngathi uyadlala bubaba uyadlala udlala ngefamily yakhe yini ethatha udoli azomfaka endlini ngapha elomuntu umuntu qo azothatha into nje eyenziwe wayifaka endlini ngisho ukuthi uyamxotsha lo mama lo uvele emxotsha ngimhlola lo mama maye ukuthi umshile ubaba udlale ngefamily yakhe ngazi ukuthi kube maye labantwana maybe kade bevele belengane abangane bathi bebheka lo doli bathi bathi nangu unkosikazi kababa ngunogobi
lapho kuba khona lapho ke Madube sizwa kuthiwa ke ubaba lo uyakhuluma esithi hayi phela mama baphethe kakhulu emlonyeni lapha lokuhlala nje belawula kuphela uthi ngcono ezidolela udoli wakhe lo
uyabona Dube ekuphileni nabantu uphile esiphila ngakho akungeke uphonge ukuthiwa kulezi uphonge uhlala kungakhulunywa akungeke uphonge ukuthi intuthu kungabaswa ngumlilo uma kuyukuthi umama uyakhuluma kakhulu okuyikho kumenza akhulume kuyini indaba engalungisisi khonapho okwenza ukuthi umama akhulume khona manje ukubisa udoli it's not a option ngoba ma ubisa udoli vele you are making things worse endlini abantwana bazokhangela njani, izakhamizi yakukhangela njani, imuli yakho uzayitshela uthini ngodoli lo yabo sombisa endlini. So udoli vele uma umbisa endlini yabo ungayenzi kuhle, ngokubona kwami vele uyabo ungayenzi kuhle ngoba asoze ucommunicate lo doli ngisendlini. Udoli wakho nizambeka ngaphi nisendlini? Kuyimi vele ube ngekangeli la endlini, ubezambeka umbahlale phansi ngoba kuthi kuphela nyaka sengikucompetition yomunye umuntu ongakhulumiyo othona ehlezi endlini kuphela. Esebenza ukugezi segqokiswa ngoba uyabe geswa ngoba uyabe senziwa. So udoli vele hayi ebantwini abathatheniyo hhayi. Abantwini abangathathanga abangafuniyo ukuthi babe le muli angazenzela udoli wakhe khatshana le engabonwa ngabantu, kodwa ukuthi ucinise umbise emzini mthethwe enhlezi uye ngena lo doli ukushintshela ukuthi wena hayi mina ngiyakhuluma kakhulu udoli ngiyo ngakhulumiyo. Kungcono umdingeli lapho angahlala khona ngoba awungeke umfake endlini khonapho nyabe sembona i-competition noma udoli engakhulumi.
Yes, amazwe uMadube lapha-ke baba Mahlangu. Kodwa-ke njengoba ngisijoke ukuthi ubaba lo uyakhuluma ukuthi hhayi abafazi baphethe emlonyeni, kodwa singabona kwele Japan, sibone kwamanye amazwe athuthukileyo bayakwenza konke khonokho kwabodoli. So-ke ubona nzani kuyangena yini laseZimbabwe, South Africa le ndawo
ezinjalo? La bantu baseJapan ama-Chinese lawa vele into ozenza sometimes ifani. Njengathi nje ngibheka i-TV kwenyela ngabona inkawu, yabona inkawu le ehlala esatini iseva emahoteleni ifake ihembe. Ngahleka ngathi lo muntu lo uqhasha inkawu kunokuthi aqhashe umuntu. So le nto yokuthi azothatha udoli uzomfaka endlini, asithi thina lo mama lo maybe nganguyo othengele udolo oyo owesilisa wamfaka endlini lubaba osendlini bezozwana athini ekezathi bezakufaka isicetho lokwento okuphume phandle engake zakhulume. Ngiyawahlonipha ukuthi ukukhuluma kwabantu, well ukukhuluma kwabantu kuyakuwakhana malikhuluma liyaba liyakhana liyabonisana imbono ekugcineni logcina lesi livumelana ukuthi okay okurong orongo ngukho okurayiti lokho wakhula vele sona ukuthi abantu bayakhuluma kuyaphikiswana abanye kuze kuliwe kodwa loba kuliwe kuyaningi. So manje masoyalethu unobhobhi lwendlini kusho ukuthi uzokhuluma la kuthini.
Yes, awuzakakhuluma bamahlangu. Okwemzuzwana emfitshane-ke vala khona Madube emfitshane kakhulu sibe.
Ye abantu ngakhuthaza kuphela ukuthi abantu abathethe nezindlini asifundeni ukucommunicate. I-communication is the key yokuthi sikhulumisane sazane lapho kulohlupho khona. Ungazuze uzobuyisa uthwele udolo ubusuntshela ukuthi usubuye lo dolo. Khuluma lani, so ukhuluma untshengisa amaphuthami sihlele phansi siwalungise njengemuthi.
Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge ke umnumzana Bhekisipho Mahlangu, yena oyingcwedi kwezamasiko esintu. Lo nkosikazi Sakhile Liline Madube, laye oyingcwedi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Siwe manje owawusenziwe
owamanje-ke sokuyisikhathi sabatsha. Kasizwe ukuthi usiphatheleni uMike Hobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike hobe. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Mandla Nkosi Siwela, ongumuntu ongusakhulayo ogogekileyo ongaboni kodwa ukhangela ukhisha ugwalo. Masizweni okuningi ngodaba lolu sixoxa loSiwela. Mandla Nkosi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakwamukela baba wobe kuhlelo lami, ngiyathaba ukungena kuhlelo.
Hayi thina baba sithabile sonke ukuba lawe kuhlelo. Awungitshele ngamafishane Siwela, logwalo lwakho.
Ye ibhuku lami-ke engibhalayo libhuku elihle, inoveli yami yakuqala yesiNdebele, isihloko sangikhona sithi labo ngabantu. Ibhuku leli nje engibhala-ke ngikhangele abantu abagogekileyo. Ukugoga ngokwakho khona kuyindlela esayithiwa ngumlimo. Abantu abagogekileyo bagogeke ngendlela ezehlukeneyo, hlabantu abangaboniyo, hlabantu abalejwabu elithize esingathi ngama-albino ngesilungu, abantu abangizwayo endlebeni, kulabanye esingathi ba-physically challenge babegogeke enyaweni bezandleni. Kodwa unganazelela-ke ukuthi abantu abaningi bona labo isikhathi esiningi bebekhangelelwa-ke phansi yi-society, and kulokhu kukhona-ke ukukhangelelwa phansi ku-society kusuthela-ke kuma-cultural route. So asengibona ukuthi kungcono-ke ngithethe indlela yokuthela umphakathi, indlela yokuthela umthakazi isizwe se-Afrika, umhlaba wonke jikelele, ukuthi-ke abantu laba abagogekileyo-ke nabo bangabantu.
Njengomunye ongusakhulayo ogogekileyo ongaboniyo, awungitshele mnumzane, uhlangene lo dubo olunjani lapho ububhala ugwalo lolu, njalo ukhangelela ukufundisa umphakathini eZimbabwe izinto ezinjani logwalo lolu?
Ye ibhuku leli-ke ngibhala ngihlanganele lenduko eziningi kakhulu baba. Okwakuqala ngathi ama-resources, ikhumbule ukuthi ngingafisa ukuthi nje ngibhale ngingakafundi izinto ze-computer technology for the blind, computer-ke esiyisebenzisayo, electronic voice kwathi isikhathi ngicela nje abantu bembhalele nowesikhathi umuntu athudiniwe no then onye ade kukhona ukuthi ama-brain equipment esiwasebenzisayo idlala esiwasebenzisa nxa sisesikolo nxa usuphumile esikolo awula brain packings awula izinstyle lokhona kokusulo lokuhlabiso lokubhalisa kuba yi-property yesikolo mina-ke bengifunde esolisi lemthabisi ufica ukuthi-ke xa usuphumile somele ichiyele abanye so kube yi-challenge kodwa-ke nto esengifunde i-computer layo ngifunda nzima ngifunda sense-university of zimbabwe okuyinto yade inzima empilweni ukuthi umuntu ongaboneke uyefunda i-computer usuku-greatest level kuba nzima kakhulu kodwa-ke ngokubonga kunkulunkulu wanginika-ke ulwazi ukuthi ngiyifunde very fast ngase ngibona ukuthi no ukuze ngilungisele abanye bami abagogekileyo ukuthi ngitshele umhlaba i-African Union ye-world ye-UN sathi izimbabwe i-Africa yonke uzulu wonke kahle-ke ngibhale ugwalo oluzathi-ke lungabalwa abantu babone-ke ukuthi abantu abagogekileyo labo ngabantu ngoba isihloko sebhuku lesi ngumfana okuphakathi ebhukwini owayegogekile elama-challenges from i-grassroots ezalwa kukholwa ukuthi asiyomuntu kaphelelanga kule ngxabano kukholwa ukuthi unina amzalanga bemne wabo ngoba behlala labo-anti labomama khonapho unina wahleba no that is the normal song ehlatshelwa ngobaba obaba bayala abantwana abagugekile ngayisusela khonapho umfana lozi waze waba productive waze wathola-ke i-benefit waba ngumuntu umphakathi-ke wabona ukuthi hatshi abantu abagugekileke labo ngabantu.
Sike saxoxa ecingweni wangitshela ukuthi usadinga usizo. Udinga usizo olunjani?
Usizo kade ngidinga-ke bengidinga imali yokuthi-ke ngincedise ukuthi ibhuku leli ngi-publicize lokuthi ngithole i-security ku-public copy yami nokuthi futhi ngithole usizo lokuthi abantu bangincedise i-ministry ilizwisise.
Laba abalesifiso sokusiza bangakuthinta kanjani?
Abafisa ukungisiza bengangithola kule inamba Mr. Mandlenkosi wele econet ngu-0778682786. Then ku-email bengangithola kumandlenkosiwela ngama-small letters bengeqiluto @gmail.com.
Hhayi Siwela, ngiyabonga kakhulu bhoti, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hhayi ngiyathaba kakhulu, ngiyabonga nami ukuthi ibe kuhlelo.
Sibonga wena Siwela. Balaleli, lapha besixoxa lo mnumzana Mandlenkosi Siwela ongisakhulayo ogogekileyo oqeda ukubhala ugwalo. Hayi bafethu, isikhathi yiso sesibalekile. Masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hove, mthwakazi omuhle, lilale.
Njengenhlala yenza sokuyisikhathi sezokholo silontungameli Inkomo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngombhalo owabhala nguPaul kwabaseRoma chapter ka-8:28 uthi yena siyazi ukuthi kukho konke usebenza okuhle lalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngecebo lakhe. Lumbhalo uyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi lapho uPaul uthi yena efukwa ngomoya oyingcwele uthi kuzo zonke izinto ezenzakala empilweni zethu uNkulunkulu uyasihlanganisa azisebenzise ukwenzela ukuthi zisebenzele kokuhle. Nxa sikhangele imbali yethu thina njengabantu, umuntu abedlule phakathi kwezikhathi ezehlukeneyo eziletha ubuhlungu, eziletha ukwehluleka, eziletha imicabango yenza ukuthi umuntu eyedwa nje ahlengezele izinyembezi. Kodwa lapho uPaul nxa ebhala uthi yena uNkulunkulu uyathatha-ke zonke lezo zinto ezibuhlungu lezimnandi. Ikanti njalo empilweni siyahamba phakathi kwezikhathi ezimnandi ezokuthi uyawufisa ukuthi ngabe ngiyabuyisela isikhathi ngemuva mbuyele kulesiyana isikhathi ngikholisa nje. UPaul uthi yena uNkulunkulu uhlanganisa-ke zonke lezo zinto ezempilweni ezinhlizweni zethu, abe sekhipha ke into ezasebenzela kokuhle ekugcineni. Ngasinanzelela ukuthi abantu abaningi abagcina besiba zinkokheli. Ngikhumbula kulo mfundisi engahlangana laye, wazalelwa yena ephakathi kwenkamba yeziphepheli, engalazithupha engalani. Ngikhuluma kanje lo mfundisi usengomunye wababishop emabandleni eRwanda ngale. UNkulunkulu wahlanganisa ukudubeka kwakhe, wahlanganisa ke ukufunda kwakhe, wahlanganisa izinto eziningi, wakwenza ukuthi abumbe ke umuntu ozaba ngumbishop olenhliziyo ezwela izintandane, ezwela iziphepheli. Ngikhuluma kanje lo mbishop ugcina abanye abantu beZimbabwe khona ngale ngenxa yokuthi lenhliziyo ezwela abantu abayiziphepheli, ezwela intandane. Kanti nxa sikhangela thina impilo zethu njengabantu, omunye ngathi elalele ethi mfundisi, kambe mina yami impilo njengoba ngingaboni lobuhle bakhona. Kumele ube lesineke, ube kwazi ukuthi uNkulunkulu uyabe lokhu esebenza. Into eqakathekileyo ebantwini ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele wena usondele eduzane laye uNkulunkulu, ngoba nguye ekugcineni oyenza ke zonke izinto lezi zisebenzele ebuhleni. Engeke ayenze ukuthi zisebenzele ebuhlweni nxa wena ukhatshana laye. Abantu abaningi bathi ngesikhathi sokudubeka kwabo bayasondela kathana kuNkulunkulu, bezama amacebo amaningi kwezinye izindawo, bembalekele uNkulunkulu. Manje uyakusiza njani nxa umbalekele? Siyakhumbula indodana yolahleko ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithena wahamba wachithiza imali yakhe kathana ilifa lakhe lonke, kodwa uthe sekhona ngale esesidlale ngulube esidla ingcekeza zonke, wakhumbula ukuthi ubaba wami ubephatha kuhle izinceku zakhe, njalo ubaba wami uyakwanisa ukunika ukudla okokuthi anisoze ngidle lezi ngulube. Izwi likaNkulunkulu lithi wabuyela emqondweni omuhle, wabuyela waya kubabakhe. UNkulunkulu ukhangelele khonokho ukuthi ngesikhathi lapho sikhatshana laye, abanye ngabasebethethe ilifa labo bayalichithiza. Ilifa lelo kuyimpilo yakho, usuyichithizile impilo yakho nxa uyikhangele ubona ngani ngamanzi angeke akutheka, kodwa uNkulunkulu nxa ungabuyela kuye uyakwanisa ukuwabuthake lawo manzi akunike impilo entsha. Ngiyakhumbula njalo abanye abaphumelela empilweni, uthi umuntu uyaqalisa edubeka, nxa lapho esephumelela ahlazitshele ukuthi hhayi okukaNkulunkulu lokwe-church okuyananisela ndaba lakho. Umuntu onjalo kumele akhumbule ukuthi siyeza isikhathi lapho uzadinga khona uNkulunkulu, njalo ubunandi bempilo bumnandi nxa uphakathi kwakhe uNkulunkulu, abubi mnandi nxa uphandle, buba mnandi uphakathi kwakhe uNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza bazalwane labalaleli bami abalaleli ukuthi namhlanje engxenye ungomunye lwana ophakathi kwenkinga, ukuthi awukwazi izinto zakho zizahamba kanjani buphakathi kwenhlanganiso edidaniswa izinto ezenzakalayo. Funa sithandazele ukuthi uNkulunkulu angenele kuphuma into emnandi. Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ukuba kuqule isimo sezinto ezikhanya zisikhathaza, ukuze konke kusebenzele ebuhleni njengokukhuluma kukaPawulu kwabaseRoma. Babahlanganisa izinto ezehlukeneyo esezihluphile kakhulu, uziguqule yona ngegama likaJesu zisebenzele ebuhleni. Siyabonga. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu nkola abalaleli bethu bakhuthazekile.
Lo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Sawubona kuNtungamile Nkomo. Lingakhohlwazi lokandaba ukuthanda ikhasi leVOA eNdebele ebulanjini bokuzilibazisa Facebook. Njalo likhumbule ukuthi nxa lingena khona ngale kuFacebook liyethule elikufisayo. Siyabona ke kulabantu abaningi abaphendule kade sibacele ukuthi bakubhale ngokuthi babona njani ukuthi uThokozani Khuphe engenzani. Kulabanye sibili abanjengonkwe Lesobho othi ya kumele uThokozani Khuphe ayenze akufisayo, kodwa hayi isikhathi asisavumi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube, kodwa angakahambi nakuke ukade ukukhokhela ngamafishane. Umanyano wamabandla aphikisayo elibusayo uthi kumele ibutho liveze eliza kwenza nxa kunganqoba i-MDC Alliance kukhetho oluzayo. Lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ebezifisa ukuhlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa zikhala ngokuthi lokhu akusoze kwenzakale. Njalo kulesuku labodoli abasetshenziswa ngabantu besilisa ukuthi babe ngabamkabo. Hayi ke sengibalisile. Papa Izul.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.